Isika disendaba ku VOA Ndebele.
Azomuhle folamukela emsakazweni we studio 7 ngolesine mhlaka 20 kunhlangula 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulembono ehlukeneyo phezu kodaba lokukhethwa kwamalunga edale elimqoka lebandla le MDC ele National Executive Council okwenziwe ngumnumzana Nelson Chamisa.
Ukhanya ngani abantu bekhalela ukuthi uPresident Chamisa akhe iqembele ngani iqinile seliphumile manje akula ongabe eseselo kumangala ukuthi ilize leZimbabwe liyabuya yini liyakhululeka.
Isisindo semali yohlobo lweRTGS dollars siqhubeka siwohloka lanxa imali le iqathaniswa ledola leMelika.
Asazi ukuthi rate iza kufika ngapi. Ukusimuthisa ukuhla engcenye 1 is 100 asazi. So kuye sabisa sibili.
Kuhlelo lwethu lapho esikhangela khona imbali yebandla lezaphu lokuthi kanti vele kungani ingaqakathekiswa ezikolo. Namhlanje siqhubeka sixoxa lo mnumzana Strike Mkandla oyisiphathamandla sebandla lezaphu.
Lapho kwaliwa khona okuzwayo sehurungu lephezulu emashonal and west kusiza ngapha ukuthi ngoye kusiza phansi la so izaphu yiyo elwayo emashonal and west zangakengifika emashonal and west aphelela lempumala.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kulembono ehlukeneyo phezu kodaba lokukhethwa kwamalunga edale elimqoka lebandla leMDC ele National Executive Council okwenziwe ngumnumzana Nelson Chamisa. Abanye abasekeli baleli bandla bamukele ngenjabulo ukukhethwa kwenkokheli le eza kuba njalo ngamalunga edale lokulingiswa ele cabinet kumbe ishadow cabinet ngesilungu. Abanye ngabasola abakhethwe labo ngoba bengelasikhathi belezikhundla ebandleni njengalokho okuthiwo yisisekelo sebandla leMDC. Labo ngababalisa igqwetha unkosazana Fatsai Mahere wancintisa ezimele kukhetho lwedluleyo efuna ukuba lilunga ledale lephalamende kodwa wanqotshwa osephiwe isikhundla sikanobhala wezemfundo. Lo mnumzana Daniel Molokele oseza kuba isikhulumeli sebandla. Abanye abaphiwe izikhundla nguChamisa babalisa umnumzana Douglas Monzora oza kuba umsekeli kanobhala obona ngobudlelwano lamanye amazwe. Lo mnumzana Elias Mudzuri oseza kuba ngunobhala wezabelo. Phansi kwesekelo sebandla leMDC uChamisa ulamandla ukukhetha linkokheli egcwalisela leyo eyakhethwa kumhlangano weCongress. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli sikaChamisa umnumzana Nkululeko Sibanda ukuze sizwe okunengi ngalolo daba.
Abantu abatsha kuhlanganisela uAdvocate Mahere ongusekretary wezemfundo, umnumzana uJacob Mafume usengene ku-elections, kubuye kube lo former vice president ku-committee usengene ukusebenzela ku-directorate ye-ofisini kapresident uNelson Chamisa.
Kwezokwethulwa kwemibiko lapha sibone kungena umnumzana Molokele.
Yeah, kungene u-Honorable Daniel Molokele, siyamazi ukuthi nguwe wange, ube ngu-former vice president weZimbabwe National Students Union zinasu, njalo siyazi ukuthi kungena kwakhe eParliament usebenze kanzima esewange ukuthi athole isikhundla lesakuso manje.
UChamisa uyabathemba mpela abantu abakhethileyo laba, uthi yilo iqembu azanqoba lalo.
Ambrani confidence ekulu njalo badinge sazi ukuthi uzama ukwakha iqembu angena nayo uhulumende limncedise ukuthi ilizwe liphumelelise kakahle. Ngibone ngani njalo okunye okusegcekeni ukuthi nxa sikhangela imbiko evele ebantwini manje kukhanya imbiko leyitshengisa ukuthi banengi abantu abakuthabelayo lokho kwenziwe President Chamisa xasikhangela amabizo lawa awafake ezikhundleni.
Umnumzana Douglas Monzora sizwa kuthiwa uphiwe isikhundla sokuba ngumsekeli kamabhalane obona ngobudlelwano lamanye amazwe. Bakhona bathi ube mele aphiwe isikhundla esiphezu kwalokho, ungathini nga leyo mbono?
Akulazikhundla eziphezu kwezinye kubandla le-MDC. UPresident Chamisa wakha ibandla labantu abalinganayo balemisebenzi efanele yenziwe ebandleni. Kukho umsebenzi ophiwe ubaba uMonzora, ngibona umsebenzi oqakatheke kakhulu, njalo siqhubekela siya phambili uzoba umsebenzi ozaqakatheka kakhulu, ngoba siyazi ilizwe laseZimbabwe lilwisana nokuthi sithole ubudlelwano obuhle lamanye amazwe.
Mazwi bani ongathanda ukuwatshiyela abalandeli benu?
Abalandeli be-MDC lamaZimbabwe nonke jikelele fanele ananzelele ukuthi uPresident Chamisa usezimisele ukuthi sibange isitshe sesingena kuso sesizoqhubeka ilizwe silise phambili, sincedisane nezwekazi le-Afrika ukuthi silungise indaba zenotho, silungise indaba zokubuswa kwelizwe libuswe kakahle. Ngakho bangalahli themba, kukhanye ngani abantu bekhalela ukuthi uPresident Chamisa akhe iqembe lingani liqinile, seliphumile manje, akula ongabe eseselo kumangala ukuthi ilizwe liya leZimbabwe liyabuya yini liyakhululeka.
Lo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa, ubekhuluma ecingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7 eseLondon. Ngameli Emerson Mnangagwa okule Mozambique emhlanganweni we-US Africa Business Summit usekhuthaze amazwe ezwekazi le-Africa ukuthi asebenze ndawonye. Umnangagwa utshele onozindaba ukuthi ube lomhlangano omuhle kakhulu njalo othembisa ubudlelwano obuhle leMelika ngemva kokuhlangana lesiphathamandla sikahulumende weleMelika umnumzana Tibonaki. Kodwa uNagi yena uthe utshele uMnangagwa ukuthi kumele amasotsha abulala abantu nyakenye lasekuqaleni komnyaka wonalo bajeziswe. Eloba ebulenjini beTwitter uNagi uthe uphinde watshela uMnangagwa ukuthi kumele abe lenhlelo ezibalulekileyo ezokuvuselela umnotho welizwe. Idola leZimbabwe seligugudeke lafika ezingeni elibi njalo abantshintsha imali emkambo wensitha kulezi nsuku sebethengisa idola leMelika elilodwa ngama-RTGS dollars alichumi kusiya kwalichumi lanye. Kunsukwana ezedluleyo idola leMelika elilodwa belithenga ama-RTGS dollars aphakathi kwayisithupha kusiya kwayisitshiya kalombili. Ukuwa kwedola le-RTGS lokhu kudale ukukhwela mahlayana kwentengo yokudla lempahla etshiyeneyo ezitolo osekubangele ukuthi uZulu adle imbuya ngoluthi. Isinkwa lanxa singatholakali ezitolo eziningi sesiyi-6 RTGS dollars kwezinye indawo. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungamile Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezenotho umnumzana Kelvin Manduna.
Kuyesabisa mumzana, kuyesabisa especially because kukhanya ngani abaphathi be-economy abala idea as to how to address the problem. In addition, kukhanya ngani they are not in agreement amongst themselves. Umangunji ukhuluma okunye, uMthulinqubi ukhuluma okunye ukuthi how will they provide a solution. So asazi ukuthi vethu iza kufika ngaphi. Ikhisimuthi sizakudla engxe 1:100 asazi. So kuyesabisa sibili.
Kuyaphetha ngani okuyinto lokho Manduna?
I think into primarily eyenzakalayo is a crisis of confidence. Abantu abala mashua lale mali RTGS. So because abayifuni, bayabe lokhu bengathola ama-RTGS, they are quick ukufuna ukuwatshintsha into ama-US dollar or other currencies. So I chone lose I value ama RTGS lawa. The other matter causa lay lack of confidence. As you can see, ama policy makers were to buy change ama policy every month. So akula certainty u market. 1 month bad schedule ukuthi hayi abalethe currency entsha, next month sebe tshintshile, Zimbabwe is getting a new currency. So akuna umuntu ole confidence ukuthi what will happen from 1 month to the next month with the current policy makers esilabo. So into lezi combined they are undermine i currency yethu. Yikho libona lokhisiwa. So noma bengalethe currency entsha izalandela the same process as this one and previous currencies before this eSwazamileyo.
Uhulumende uthi i-inflation isifike ku-97.85%. Owake waba ngumphathintambo wezemali umnumzana Tendai Biti uthi i-inflation ikubo-500% khonapho. Kuzokuthi umnumzana Steve Henk oyingcweti kwezenotho ohlonitshwayo emhlabeni jikelele. Yena uthi i-inflation yeZimbabwe isidlule kancane kubo 300% khonapho. Wena ngokubona kwakho i-inflation ingapi?
Inflation ikonke amafiga lawo akhulumelayo ngoba it depends ngema-calculations akho and all these individuals basebenzisa ama-methodology atshiyeneyo. I-RBZ ile methodology yayo, which is what produces ama figures lawo of 97%. Kodwa ngathi mina eyami ifigure ngiyakhangela estratini uthi yini okwenzakalayo, ungakhangela isinkwa ukudla and kuyakutshengisa price inflation uthi ihamba njani, and from there you can also see le rate lethu ukuthi litshintsha njani. I suspect mina the figure of 250% is more accurate than 97%
lays. Umnumzana Kelvin Manduna ocubungula ezombusazwe njalo uqhuba izifundo zakhe zaphezulu ze-PhD e-Howard University khonapha kwele Melika. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7. Iningi lezalane zeZimbabwe eselihlala kwele Bilitane lithi ukubaleka kwele Zimbabwe ezakwenzayo zizocela ukuphephela eNgilandi kwaziphakamisa ngoba sezenelisa ukufunda lokuthola imisebenzi njalo bayavunyelwa ukusebenza, kukanti iningi labo sebeyakhile sebeze bebe lemuli khonale emazweni. Intatheli zindaba eStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseBilitane.
Ukucela ukuba isiphepheli bekuyo indlela iningi labantu baseZimbabwe elangena ngayo kweleBilitane. Lanikwa incwadi zokuhlala kanye lokugcinwa nguhulumende laphiwa lezindlu zokuhlala. Unkosikazi Lilian Moyo ngomunye wabangena ngale indlela eNgilandi uthi uba isiphepheli kwamnceda kakhulu.
Ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi ngagcina ngikwanisa ngenelisa ukufika kuleli lizwe. Ekufikeni kwami njalo kwabanzima ngoba ngafika ngaba isiphepheli, ngahlala isikhathi eside izinto zingalungele. Uthe uma sekulungile uNkulunkulu ngimbonge njalo ngoba zalunga, khona manje ngizihlalele ngilabantu abamathathu.
Umnumzana Themba Joe omunye njalo weZimbabwe uthi uhulumende weBilitane umtshayela ihlombe.
Mina ngafika lapha ngo-2002 ngibalekela uRobert Mugabe. Ngafika lapha ngamukele kakuhle, ngihleli ngikhona lapha. Selokhu ngafikayo angikaze ngibuyele ekhaya ngoba ekhaya izihlobo zonke sezafa. Sengile muli yami khonapha ngathatha unkosikazi ngowase-Uganda, sesilabantwana bangu-4.
Unkosikazana Beauty Ncube osehlala edolobheni London uthi ukuba eBilitane kumphucule kakhulu.
Ngafika kwele Bilitane ngo-2004 baqala bangcitsha amaphepha kodwa bagcina bengigcina endlini yenasa ngisamelele i-appeal yami. Ngawathola ke amaphepha ngo-2007 ngase ngingena esikolo njengomuntu owayengafundanga, ngagcina sengifundela ukuba ngunesi. Sengendela ekhiweni njalo ngilabantwana babili. Usuku lwama-refugees luqakathekile kimi kakhulu ngoba impilo yami yahle yatshintsha for the better ngokuba yisiphepheli.
Noma nje ungayisibo bonke abacela uphepheli abahlukunyezwayo, iningi livame ukukhanda indaba zokuthi bahlukunyezwa ukuze baphiwe ingwalo zokuba yisiphepheli. Kodwa ke kulabanye abathi bangawulandisela ababhekana lakho okwabenza babaleka elizweni, lawe uzobona ukuthi lolu asilodaba lokucandela ukuthi umuntu athole nje ingwalo. Unkosazana Nomsa Dube ngomunye wabahlelwayo ubunzima bokuhlukunyezwa waze wadlwengulwa.
Ngo-2002 ngashaywa ngabanjwa iganavu ngama-youth ezanu ngabalekela kwele South Africa komakhelwane. Ngifika ngapha komakhelwane anti wangithengela ithikethi hamba ngayo kwale UK. Bangifika e-UK bangenzisa i-counseling ngoba vele ngangingekho right, ngangeke ngize ngisebenze, ngangeke kwazi ukuthi impilo yami yakuphi, bengizoba nje yinto oro bebezothiwa kwendanga ngizibulele ngoba bengi-traumatize ukuthi bengithi mangihleli. So babona ngathi nampa sebesiza, sengingcono kakhulu, ngiyasebenza kuleli.
Umnumzana Phanyika Karimanzira wenhlanganiso ye-Right to Remain le-Raw ezincedisa iziphepheli kwele Ngilandi ubonga usuku lokunaza iziphepheli emhlabeni wonke jikelele.
Kuleli viki sinanza i-Refugee Week, ngithanda ukuthi ngithi siyajabula ukuthi sanceda abaningi baze bathola amaphepha. Yebo-ke basesekhona abangakatholi kodwa sebebalutshwana, sizaqhubeka sisebenza labo ke bona labo, ikakhulu izizalwane zaseZimbabwe baze bathole labo amaphepha okuhlala lapha e-UK.
Kusobala ukuthi labo abacela ukuphephela kwele Britain baphiwa le ncwadi zokuhlala kobasiza kakhulu empilweni. Ngimele Studio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi umholi wenkampani yemithi yezibhedlela iNatfarm umnumzana Newman Madzikwa utholakale elecala lokukhweza intengo yemithi wagwetshelwa ukuhlala entilongweni okwenyanga ezilitshumi lane. Iphephandaba le-Chronicle lithi umphathintambo wezemfundo ephakemeyo umnumzana Amon Murwira usetshengise ukujabula kulandela ukuvulwa kwenkampani ezalondoloza inhlanyelo yenkomo kumbe isimen ngesilungu. Okwamanje ke sengilichiya ke ezandleni zabalaleli bethu, lina ke balaleli bethu elisithumele imilayezelo yenu nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Umuntu omdala njengomgwadi esibadila ngiba bafana abafundileyo bekhuluma ukuthi i-US dollar liqotshwa ngama-sanctions. Uyakhohlwa ukuthi i-US dollar aliqotshwa ngama-sanctions, but liqotshwa ukuthi liqotshwa ukuthi asiproduce njenge-country. Siyenza ukuthenga i-foreign currency, iqotshwa ukuthi siyathenga kasithengisi eZimbabwe. Fuze afundiswe ngabantu bezanu PF ukuthi eZimbabwe fuze sithengise lathi endani ukuthi sihlale sithenga.
I-Studio 7 wasakazi nyabingelela, sicela ukuthi lathi uma sifakile vele ama-recordings ethu bantu benkosi lowavule ngoba lowavuli siyafaka lizijule sebesilalele kodwa singawezwa ekhala. Ngingumandla enkosi ngkwele eBotswana nangitheshi ufisa nje ukuthi ngabe lizwe liyalunga nje. Kube le mali yakithi nje kumbe nxa ukuthi umungameli kakwanisa abeke intambo phansi anikeze abanye abakwanisayo ngoba thina lathi akukho mnandi kwamanye amazwe esithezi khona kwele Botswana kunzima. Ayisukuthi kulula seze kwana ibonakala ibonakala nzima uma uthi usasebenza subaleka futhi.
Sanibonani bantu bakithi, ninjani nonke? Hayi bantu bakithi, sibonile izwe lentshoko lishona lisiya phansi bantu bakithi. Hayi izimbabwe akuna kuphika bantu bakithi, kodwa leli lizwe kahle kahle lona lishota ngomongameli. Umongameli alinayo bantu bakithi, Nanga kwamele sithi ngumongameli ngoba ungcole kwayena okokuqala, ungcolile kwayena, ulisela, ungumbulali. So ilizwe lizwe uba nobubelo kanjani yena, inhloko yakhona kunguye ongcolileyo. Angithi ubaba omuzi kumele ukuthi kube nga umuntu oklini, at least kube kungcono. Manje okokuqala nguye umbulali. So into enjalo bantu bakithi iba nzima kakhulu, and into yokuqala lokusela nguye otshontshayo futhi. Ba-rich labantu bezanu-eighth laba and batshontshela, batshontsha imali yonke ezweni, bayithatha yonke, bayihuquluze yonke, bayifake endlini zabo. Hhayi, mina abantu bakithi angazi ukuthi ngabantu abanjani labo, bazalwa ngubani? Abantu baze befane bonke, kungela ukuthi lo uzoba ngcono, befane nje bevumelana into eyodwa. Bheke ukuthi Zimbabwe manje ilizwe liyatshona lele. Bona baphika bathi hayi manje sekubonakala lapho esiya khona, siyabona libonakala litshona lesiya phansi stilimeloba bebhizi leshojalo. Ababulali labo abantu ababi plus abantu baya bayinyanya vele, abafuna abantu abantu babanyanya babazonda ukugawulela bochuma labo babasiyalinyanya madoda. Loba libhizi livula imilomo lenyuka njengenyoka la, siyalizonda madoda, silithande ngendlela ukuthi likhulume into ezelani munje emphakathini, lifundisane ingane, litshotsha abantwana lithi beku bekhulile kupha abantwabenu abelu bangcono ngoba vele bafulaa bahamba phezulu njengenyoni. Itabethu bayekuphi madoda? Azinhliziyo zethu zibuhlungu afethu, ayikaba sithukani, siyabonga balalela. Kodwa zamani madoda ukucabanga kahle, uchuma licabaye kahle, likhulume into lengqondo madoda, selikhulile. Siyabonga balalela ngoba nithanda lonke, nithanda lonke emahlaba ezulu.
Hayi, thina sibe nokuba ngconywana kodwa sikala abantu bakithi ngelizwe, into ezenzakala elizweni bantu bakithi yizo ezisenza sihlale sikwazi ngemuli zethu ukuthi zivuke kanjani, zilele kanjani, zishone kanjani. Into esenza sibe siloku sidike sikhuluma lana, sifuna ukuzwa ukuthi abantu bakithi bashone kanjani bantu bakithi. Akusiko ukuthi siyathanda ma singazwanga ngempilo yabo, sizwa sinosizi kakhulu. Ma uzele siyahlela mpela ukuthi esh manje sisi bethu akuna magesi, indlala, kodwa zona iziphathamandla zethu azizihluphi, azizikhathazi. Sisidla phasi njengenyona, akuleke umuntu osiholelayo ukuthi sizodla sisuthe. Hhayi, sithole nzima abantu bakithi. Loba nje inhliziyo zethu zibuhlungu, kodwa hayi ngelinye ilanga sizoxola. Kodwa kudala ngoba liyazibona vele azinandaba nathi, siyaziphandela. Apa bafowethu bashonele egangeni, suka kuzisa ubuhlungu abantu bakithi ngoba bebalekela yona le nto esekhaya, sisicoshela izulu.
Abasale banani balaleli nabasakazi, ngiyalibingelela lonke abantu bakithi. Igama lami nginguVodloza owasemanama eGwanda. Ngiyajabula kakhulu ngomsebenzi wenu basakazi elisenzela wona thina singumphakathi. Ngithanda kakhulu indlela izindaba zenu elizikhipha ngakhona. Indaba zenu lizikhupha njengokuba yonke into yenu elikhulumayo nje, zonke izinto elizisakazayo lisuka lizihlolisise zinge okweqiniso zonke. Ngithanda futhi ukulibonga kakhulu ngezinhlelo elisinikeza zona insuku zonke. Siyaqhubeka la silandelela u-Studio 7. Ngithanda kakhulu indlela elikhuluma ngakhona ngembali ekazaphu amalanga lawa, okuyimbali evele ifihliwe, yavele yafihla ukuthi ingayazakali, ingabi khona, ingasakazwa noma yikuphi komsakazo ezweni laseZimbabwe. Kodwa siyabonga u-Studio 7 ngoba ukwazile ukuthi uxhumane nabalweli benkululeko abezekuvuyo uviyo nezipra nezaphu. Ngiqhubekelani phambili ngomsebenzi omuhle ngenhlelo ezifana nalezo ukuze nolutsha lwethu nabo bakwazi imvelaphi yabo. Ngiyabonga mina, ngithi asiqhubekeni phambili lisinikeza futhi izinhlelo ezifana nalezo.
Hayi, siyabonga Zulu kandaba elisithumele imilayezelo yenu nge-WhatsApp kunombolo zethu +1 202 465 0318. Lamhlanje kuhlelo lwethu lapho esixoxa khona ngembali yebandla lezaphu ethiwa ngabanye ayifundiswa kahle ezikolo, sixoxa lowalwa impi yenkululeko ekuviyo lezibra umnumzana Strike Mkandla ongunobhala jikelele webandla lezaphu.
so abantu bebizwe lonke babe khona kuzapha ngapha kulabantu bemathelele south osilindile la ku desert moyo akulandawo engalamuntu ebhinga kulabo umuntu anga enhlonzo so bebizwe lonke lezindabantu kuzapha zange kube yinto kusona iyangancane nemhlobo ngancane njalo ngempi ngesikhathi sempi lapho kwaliwa khona okuzwayo kusehulungulo phezulu emashonaland west kusiza ngapha kubuthi ngoye kusiza phansi la so izaphu yiyo elwayo emashonaland west zangazange sike emashonaland west aphelela empumala so yaze yathatha izindawo leziyana ngemva kokukhululeka kwelizwe so izaphu yazangibe yinto emathebeleni yayiyinto yelizwe lonke
khona okwenza ukuthi batsho njalo ukuthi izaphu yayilibandla lemathebeleland njalo ilokhu libandla lemathebeleland kahle kahle kuyini
ukwenza kube njalo ukuthi babefuna khonokho ukuthi bona bazitshaye njengabantu abayimashonalini bazame ukuthi ukuthi izaphu yasemashonalini and then okunye kukhoza ukuthi abantu bemathebeleni bebaningi kuthi ngoba babeqhuma lapho besiye ezihambe beqhuma ifolo bebaningi njengezikhubalekele kodwa-ke labemashonalini babebaningi to the extent ukuthi unongwe nalona abatenelwe eningi ikhomanda ye-ami bathengwa yizit and baningi abanye bayengisiso staff uzitra ngiyamkhohlwa libawayengwemashonal so abantu abaningi abezitra top levels abezele emasukeni babekhona abantu belizwe lonke and then laba bezani bafuna ukuthi ngoba bona babengagcinanga emathebeleni bafuna ukuthi batshaye abantu emathebeleni beyotshayele ukuthi inkungu vela khona and bazame futhi ukuthi kuthiwe abantu abaqinileyo kuzapho emathebeleni ukuthi but baqala babulala abantu abaningi emashonaland west ababebegudi lakuzapha so lokhu yikuthi bazame ukuthi behlukanise ilizwe futhi bona baqine emashonaland izapho iqine emathebeleni ayisiho iqiniso lakhona ngoba kudala thina esesisakhula siyizapho sasikwazi ukuthi nxa ufuna izinto ezizwayo qonde ehighfield lapho kwakule zapho evuthiweyo khona esasizuza khona amaphepha avela kubogona kuzingu avela kubowawa sasiwathola emashonaland isiza ngapha kobulawayo kude yazayenapo unkomo wayengumuntu welizwe lonke maybe yikho kwenza ukuthi bamesabe ukuthi uze umdilize kumele umenze umuntu wangancane kathi kathesi uzobe sithi hayi inkomo ngisazazibawu umuntu owenziyise azabaleka ekhaya ngumuntu onjani ngoba unkomo owaphumezaleka kulelizwe so kumele kukhangele khonokho ukuthi kathi nxa besingisazazibawu kodwa waphuma ebaleka waze wayahlala engilando kweminyaka ngokalungisa iyunithi yakhona kumele kubone ukuthi ngabantu ababefuna ukuthi bamcoti ngapha besithi ngiyisazazibawu
lo ke ngumnumzana Strike Mkandla unobhala jikelele webandla lezaphu njalo engomunye wabalwa impi yenkululeko kusasa ke sigqiba inhlelo zethu zezaphu sixoxa lomunye njalo owalwa impi yenkululeko thiyani ndlebe kasavumi ukuba siqhubeke sisonke singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba kulembono ehlukeneyo phezu kodaba lokukhethwa kwenkokheli ye-National Executive okwenziwe ngumnumzana Nelson Chamisa isisindo semali yohlobo lwe-RTGS dollar siqhubeka sikhihlika yona intengo ezitolo iqansa silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje asidibaneni ntambama ngo-half past 7 kumbe kusasa ngo-half past 6 ekuseni.